So njengezisebenzi kumele sinanzelele ukuthi sigqoka amamask, siyasanitizer, siyenza le social distance. Yikuthi ekwenzeni khona lokho kulohlupho lona lolo lokuthi even labo abasikhangeleyo bona laba abemthetho, you find out at the end of the day nxa sihlangana labo emabhoda kumbeni ezindaweni lapho kukhanyelwa khona, uthola kuyukuthi bona abamthethweni kabakufakanga khona lokho amamask. Plus thina njengobulawayo sinanzelela ukuthi khathesi sicabanga ukuthi hayi COVID kayikho. So imfundiso kumele ibe khona ebantwini ezisebenzini ukuthi benanzelele ukuthi bayagqoka amamask. Sesile tendency yona leyo ukuthi hayi iCOVID isihambile, ilanga selitshisa. So sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hayi noma kutshisa noma kunjani iCOVID lokhu ikhona.
Labo abathenga eSouth Africa ye bazakwenelisa yini njengoba kumele beqale behlolwe ukuthi abalagcikwane?
Thina initially sasithena kube le one border i-post yokuthi ama-shops ebeseduzane lathi. So nxa sokwethwa umuntu sechekwa o-COVID lani, sinanzelela ukuthi kuyaphuza, ama-results angikhona aphuza ukubuya. So nxa kungayenziwa ukuthi kakube lama-permits awe one day ukuthi umuntu kachaphe ethenga ephenduke engalali, kumbeni nxa elala one day kungabe lamalanga ebuyele futhi ngapha emzini wakhe. Yebo, ye, siyakunanzelela sebeuthi igcikwane leli likhona, but kasinanzeleleni lapho ukuthi abantu abaseviswe bephume behambe. Ngoba siyananzelela ukuthi abantu bethu abaningi baphongu-oda lapho emesini. Emesini is a one day, you cross and come back. So ukuthi kuqalisa ukuhlolwa amagcikwane lawa kuhlolwe in, mina njengevendor bembona ngathi is not necessary. Engaba le incwadi yakhe yakuqala ukuthi uhloliwe kavunyelwe echaphe phinde phenduke.